inengi lemithi le ithengiswa ezitaladeni kumbe ngabantu abazihambela ngandlu ngandlu bengela zincwadi ezibavumela ukwenza lokhu. Inhlanganiso ekhangela ngokusetshenziswa kwemithi yokwelapha eZimbabwe, iMedicines Control Authority of Zimbabwe, ithi akuseyi kuvunyelwa ukuthengisa limithi umuntu engela mvumo. Umthetho lo uthi akula muntu ovunyelwa ukuthengisa imithi kumbe izihlahla zesintu ezidinga ukwelapha kumbe ukuvuselela umzimba engela mvumo evela ku-MCAZ. Isakhamuzi umnumzana Richard Mahlangu uthi yonke nje imithi ivela ezihlahleni kodwa kuqakathekile ukuthi uhulumende abeke imigoqo ukuze abantu bazi ukuthi umuthi abawuthengayo ulaziphi izihlahla ezisebenzani. Yena uthi uthemba akhula layo ontulwane labo sihaqa kodwa le eza ivela kwamanye amazwe kayithembi kangako kungekho kumele idlule ezandleni zogatsha lwezempilakahle.
Imithi lesintu ilusizo kakhulu ngoba eminengi yakhona singathi itholakala ikusigaba lesana esithi natural state lapho ephuma khona emvelweni injalo. So nxa usukhangele imithi enjalo iyasiza, ayila izinto eziningi ezingabangela ama side effects. Lanxa nje uduwe sihlangana lalo ngolo ukuthi engxenye i dosage isilinganiso sakhona sokusetshenziswa kwalomuthi singabe singazakali kahle.
Umongikazi unkosikazi Nobuhle Mathe uthi kakhuthazi ukuthi abantu basebenzise imithi le nxa begula bengayanga esibhedlela. Imithi le ingaba ilentengo ephansi njalo abantu beyisebenzisa becabanga ukuthi iyavikela imikhuhlane kodwa uthi kuqakathekile ukuthi bazi ukuthi ilungiswe ngubani kuliphi ilizwe.
Esikhathini esiningi siyabe singakwazi ukuthi ifike isebenze njani, esibindini yenza njani, ezinsweni yenza njani, ngoba imithi leyi esisebenza ezibhedlela imithi eyabe ihloliwe isezakala ukuthi isebenza njani, ngoba nxa ingasasebenzanga kuhle kuzona lezo indawo iyabangela esingathi yiphoyizeni emzimbeni.
Imithi le abayithengisayo bathi iyaqeda imikhuhlane yegazi, eyethukela, iyagezisa isisu, icwazimulise ijwabu lokunye okunenginengi. Omunye wabenza ibhizimisi le ngunkosikazi Rita Nkomo. Ukulethwa kwemithetho le uthi kuzabaphazamisa kubhizimisi ngoba abaningi babo abalandawo lapho abathengisela khona, okuyikho okwenza bahambe ngazindlu ngazindlu.
Ye, ama-herbs lezihlahla mbona kusebenza emzimbeni yethu for e-health. Jibona vele kudala okhulu bethu babe labogogo babephila ngesihlahla, lathi kunje sakhuliswa sinathe ontolwane labo kalimela for ukukhwehlela.
Isakhamuzi unkosikazi Melody Nkala uthi inyathelo leli likahulumende kungenela nje empilweni zabantu okungadingekiyo ngoba le mithi yesibhedlela isuka ezihlahleni ezijiyeneyo. Kudala abantu bebevele bephila ngemithi yonale, abantwana bakhule beqiniswa ngentolwane lesihaqa, kungakho uthi kaboni lutho olumangalisayo ngemithi le.
Ama-herbs alendawo sibili ezimpilweni zethu ngoba singananzelela ukuthi yonke into elaphayo ngokwazi kwami okuningi kwakhona kuvela kuma-herbs, ukuthi nje kuphela okunye kuyabe sokulungiswe ngesikhiwa kusukhohlwa ukuthi kuvelele esihlahleni.
Owake wasebenzisa imithi le kudala isakhamuzi unkosikazi Hilda Nkolomi uthi kakhuthazi ukuthi abantu basebenzise limithi ngoba akulalwazi oluningi ngayo, abayithengisayo labo abazi lokuthi kahle kahle yizihlahla bani.
Kulusizi ukuthola abantu ngalezi nsuku zanamuhla besangena besiyathenga imithi, kuyadanisa kakhulu ngoba labo bantu abakuthengisayo abaningi bakhona futhi kabazazi lezihlahla zakhona, okunye ngokungahambelani lemzimba yabantu kugcine kubafakela okensa, kugcine kubagulisa.
Imithetho le emitsha ithi akula muntu ovunyelwa ukuthengisa limithi ingabhalwanga ukuthi ilani phakathi, inathwa nxa kutheni, kunathwa enganani, njalo ilakho ukuhlupha nxa kutheni. Akusavunyelwa njalo ukuthi abathengisayo bamemezele lokho abakuthengisayo, i-advertising, bengela mvumo evela ku-MCAZ. Ngimele i-Studio 7, ngingunothando Sibanda.